sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kukhetho lwedluleyo abakumanyano wePollard bathi bazaxoxisana lomanyano weUnited Nations, World Bank, IMF lamanye amazwe ngodaba lwezijeziso zenetho ezetheswa eleZimbabwe. Kuqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela zikhonona ngeholo. Umthethwandaba weConstitutional Court namhla ulahle isicelo sikaNkosazana Thokozani Khopheso ukuthi kumele abhadalwe iholo nguhulumende ngoba waxotshwa edalela ephalamende ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo abakumanyano wePolitical Actors Dialogue, iPollard, bathi bazaxoxisana leUnited Nations, World Bank, International Monetary Fund kanye lamazwe aphesheya ngokuthi kukhutshwe izijeziso ezetheswa inkokheli zebandla leZANU-PF ngeleMelika kanye lomanyano weEuropean Union. Lokho kuvezwe ngumnumzana Selonare obeqoqe umhlangano wePollard enyanga wona oqalise ngempela viki waphela namuhla. Umnumzana Khaliphani Phokeni isiphathamandla sebandla leMDCT elililunga lePollard uthi umsebenzi owenziwa ngumanyano lo uqhakathekile njalo unconywa ngeAfrican Union, leUnited Nations kanye leSADC. Uthi iyo indlela engeladlakela eyokucubungula okuhluphayo elizweni kwenzela ukuthi kulungisiswe abantu bengalahlekelwanga impilo kumbe balimala. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC, umnumzana Nelson Chamisa uthi iPollard ichaphaza imali yelizwe njalo akukho okumqoka ekwenzayo.
Badlalisa imali kazulukazi weZimbabwe belokhu beyidla begcwala emahoteleni, abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kutholakala ukuthi bakhona abantu abathatha izimali besiyazidlalisa kungekho lento loba eyodwa nje abazayenza ezasiza ilizwe lethu. Ngakho hayi, ngakule sikukhangeleleyo thina kulobu buhwaba obunje.
Kodwa yena umnumzana Chamisa lokhu emi ngelithi vele kasoze aphatheke kuPollard.
Ngeke aphatheke ngoba luhlelo lokudlalisa imali kahulumende, imali yezizalo zimizelizwe leZimbabwe, uhlelo olungela kusiza ilizwe leZimbabwe.
Kodwa kahle kahle kubi ngakho kuyini njengoba besithi bacubungula indaba eziphathelane lokuthuthukisa ilizwe?
Udubo olukhona ngolokuthi kabasezi bakwenelise lokho ngoba indaba yelizwe yonakala khonapha ekuthini abantu abakhangela ngezomnotho bangeke baphatheke kulizwe leZimbabwe ngendlela yokuthi kukhona uhulumende ongathembekiyo, njalo uhulumende wakhona akakhethwanga nguZulu. Abantu besaba ukuthi bangamthemba ngaliphi benze okwamabhizinisi elizwe leZimbabwe. Satsho salokho sisitsho, njalo salokho sitsho iqiniso elokuthi udubo oluselizweni leZimbabwe ludubo lokuthi liswela ubukhokheli obuthembekileyo obungathembeka njalo obusuka ebantwini.
Umnumzana Chamisa uzethula owakhe umbiko ngolwesihlanu ukuthi kungenziwani, lokho eqhubekela phambili ngalokhu yini njalo kuyini abantu abangakukhangelela?
Umbiko kaPresident uNelson Chamisa uzethulwa kumhla ka-20 November emavikini amabili alazayo. Abantu bakhangela ukuthi uPresident Nelson Chamisa uzakhulumisana labo ngendaba yokuthi uhlupho oluselizweni leZimbabwe yiluphi, njalo akhulumisana ngendlela yokuthi kathi njengezizalwane zalelizwe singenza njani ukuthi silethe ububelo lobungcono ezimpilweni zethu njengoba sikhangelelane lodubo olukhulu kakhulu olukahulumende ohuquluza inotho yelizwe ngendlela ephezulu kakhulu njalo esabekayo.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Umthethwandaba we-Constitutional Court namhla ulahle isicelo somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe esokuthi kumele abhadalwe iholo lakhe lezinye imfanelo nguhulumende ngoba waxotshwa edale lephalamende ngaphandle komthetho. UMakhuphe ubecele njalo umthethwandaba ukuthi unqume ukuba ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDC ngumnumzana Nelson Chamisa kwakungekho emthethweni. Kodwa umahluleli we-Constitutional Court umnumzana Luke Malaba ukwalile lokhu namhla esithi lolu daba alusela sisinto ngoba sokwenziwa ukhetho olutsha. Isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phogeni utshele Studio 7 ukuthi basamukela lesi isinqumo.
Icala lethu azange lachithwa ngendlela maybe obekureportwe ngayo kwezinye indaba, ngazi noma na indlela okubona ngakhona. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi u-Chief Justice uthe le indaba siya overtake ngama-events. In other words, le iParliament umama uMakhupha akhuluma ngayo siya dissolve sokule Parliament entsha. So we discussa le ndaba noma ingazidiscusse akungeke kusise ndawo. Kodwa akazange wangena what they call in English merits of the case ukuthi bekulungile na ukuthi axotshwe noma bekungalunganga.
Ngamanye amazwi silihluphi kakhulu isinqumo leso.
Ake ngithi kuwe Msakazi, isinqumo leso asisihluphi nakancane. Kahle kahle umama uKhuphe uyayi-accepta le judgment njalo uyayibonga. Ngokuba ama-court yiwe siya kuwo mangabe sinempikiswano siphikisana ngokuthize siye ama-court ukuthi abe what they call in English final arbiter. So siyile e-court sebenze nale abakubona ukuthi kuyisombuluko asikwazi ukuphikisana naye enkantolo. Ngiyathemba ukuthi abafowethu nabo kusasa maso kujajiwe ngamajaji kakhulukazi lesibindile e-Supreme Court bangajiki kusasa baqala ukuthethisa ama-court baqala ukukhuluma ngama-conspiracies angekho baqala ukufaka umnangagwa bakhuluma into eziningi. Ngiyafisa ukuthi bayi-accept le judgment njengoba sibabonisa thina kanje nayo siyayi-accept i-judgment njalo siyayi-establisha i-court yaseZimbabwe ukuthi hayi ukusebenza kwayo kulungile njalo siyazisubjecta thina kuleyo court.
Nxa kuthe kwadliwa lina ke liza kwamukela lokho.
Asikaze saphikisana nama-court thina. Uzokhumbula ukuthi sike sathawa ngamatshe kobulawayo. Ngesikhathi sizoyekhethweni sithe sithawe ngamatshe saya laphana e-court. Saphiwa i-judgment esasiyibona ukuthi le judgment noma kuthiwa kodwa savuma sazithulela. Kubalulekile ukuthi ungaya e-court uvume i-outcome ye-court. Ma ngabe ungavumelani nayo kuyamele ukuthi uyi-appeale. So ma ungasayi-appealanga leyo outcome awukwazi-ke ukuthi busuqala ukuphosa i-judgment ngamatshe sufuna ukuyithaya ngamatshe ngoba engavumelani nawe. Ngamanye amazwi ngithi akula muntu owazalwa enemvumo yokuthi wonke ama-judgment kumele ahambisane naye.
Lo umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Daniel Molokele utshele Studio 7 ukuthi bebengakabi lakho abangakutshonga lolu daba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Kuqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare lamhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela khona eHarare namhlanje zikhonona ngeholo eliphansi ezilitholayo. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Izisebenzi zikahulumende zithole indawo lapho ebeziqoqe ukubuthana khona ziqalisela khona ukufola zitshengisela izigonjolozelwe ngamapholisa akade ehlume kanzima langezimota ezikhafula amanzi aphandlayo. loba kunjalo kulezinye izisebenzi zikahulumende ezenelise ukufika emahofisini awe Public Service Association azaqalisa ukufola zihlabela ziqonde emahofisini kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Sekayi Nzenza ukuyachiya ugwalo lwezikhalazo zazo zithe zisuka emahofisini awe PSA zithwele amabhakane abelotshwe okuchiyeneyo okusola umqhatshi amapholisa ahle asebenzisa udlame ukuthi zingedluli umduli obubunjwe yila mapholisa obezama ukwedlula kulomduli ubechaywa kakubi ngamapholisa iningi labakade betshengisela laze lazihlalela phansi kodwa amapholisa abalanda ebadonsela khatshana umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander leyinye inkokheli baye bazama ukuyakhulumisana lamapholisa la kodwa hala khona kunyikinyeka esithi akuyiwandawo lokhu kutshengisela abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ bathi okuhlupha yikuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usecabanga ukuthi uhlamukelwa izisebenzi zakhe khona indaba egudwini kuyikuthi abantu bafuna ukungezelelwa iholo nje elingenelisa ukuthi baziphilise lemuli zabo. Abeyinye inhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bakhala ngokuthi izisebenzi zikahulumende zithwele nzima phansi komumo wezomnotho oselizweni okwamanje okuyikho okubangela ukuthi batshengisele ngale indlela. Abe-Apex Council bathi bazakhweza udaba labo lokwaliswa kutshengisela ngamapholisa enhlanganisweni yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO. Asenelisanga ukuzwa umbono wamapholisa ngalolu daba njengoba isikhulumeli sawo umnumzana Pho Nyathi ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Kanye lo mphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayi Nzenza laye obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Umphathintambo wezemali esike samthinta ngocingo uthe wamanje usaphathekile ngakho uzakhuluma ngodaba lweholo lwezisebenzi zikahulumende usikhatshana esilandelayo. Kodwa ke utshele amalunga adalela ePhalamende emhlanganeni owenzele eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalamali efunwa izisebenzi yokuthi iholo lazo lilingane lesisindo sedola leMelika ngesilinganiso esisemabhanga. Izisebenzi zikhala njalo ngokuthi uhulumende akaphumeli egcekeni ngempumela yenkulumo lohlangothi olwe-National Joint Negotiating Council phezu kwesilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo kanye lamabhonasi lonyaka. Izisebenzi zithi iholo ezilitholayo okwamanje aleneli khona ukuya emsebenzini kungakakhulunywa ngezinye indleko zemuli. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedes Jeremiah.
Uhlelo Live Talk lamhlanje ole Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ixotshwa umsebenzi wokuba umsekeli kaMongameli wazolethwa ngabebutho ngemva kokugenqulwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Sikhuluma lomnumzana Marvin Nyoni osehlale ngapha kweMelika okweminyaka efike phose amachumi amabili. UNyoni utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yeMelika inzima ngoba kuyasetshenzwa.
I-America iya ngokuthi kuminjani kuwenje. Iba mnandi ibe buhlungu depending on ukuthi kuminjani empilweni yakho. Kwabanye yabe mnandi mhlawumbe sikhangele kakhulu kwezemuli. Kwabanye yabe mnandi ngoba belazi imuli zabo. Mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imuli ingekho isekhaya. Kuba buhlungu ke lapho. Lanxa ula imuli yakho lapha of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangela okwenzakala ekhaya ngale obajile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo angithi yabona. Yona nje ibisi sibangihle ekutheni isivula amehlo ukuthi sibone okungaphandle mhlawumbe kuzafika i-opportunity yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le ekhaya for instance ngingatsho njalo ngamafitshane
okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka
ekhaya kusekhaya ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala lapha e-America kukahle right konke kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu i-America yona ngwayo ungakhangela kahle ukustrukture kwayo iyafana kuyafana lokuthi izigcile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhazi esingathi i-civilized slavery philela nje ukusebenza uphilele ukubhadela amabhili uphilele ukusacrificela abasekhaya so uyayibona nje into engishoyo baba
hayi ngiyayibona kakhulu manje nxa wena ukhangele khonoko okuthoyo okwenzakala ekhaya ubona ungani kungaqedwa njani
kahle kahle kufuneka inkonke inkokhele ezintsha ngingakubeka njalo kufuneka a completely new mindset abantu abazasikhokhela abangekho kulabo ababusayo manje mhlawumbe kungasiza kakhulu ngikhangele kakhulu engxenye njengoba ngithilo abantwini abangaphandle mina sembone ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka abantu abazabuya with a new approach onje ukuthi asithi simthole umkhokheli njengoba ngitsho ongekho kulabo abakhona phakathi ozakhangela ukuthi okay lapha sesifuna ukulungisa iZimbabwe yethu into yokuqala ngiqalele kutheni into yokuqala kube ukuthi njengoba yabe ngumuntu ongekho kusystem uza bekhangela izinto ezikhona kusystem azireverse ngiqalele kunje ukutheni iZimbabwe yona ngwayo singayikhangela inothile inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwane maybe approach yami ngaba aggressive but abanye bengavumelana layo mhlawumbe angazi ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya okokuqala kumele sithathe iwealth yonke kulaba bantu singabatshiyela sibatshiyela kona abahuqulu zibe not sithathe sifake engingathi kuma-government coffers sibisele inotho elizweni umuntu how can somebody be richer than the nation into enzama kuyitsho kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni sibe sesiqalisa ukubuilda from there ngibona ngani ingaba yi-approach yokuqala konke lokho okunye kuza line up imisebenzi ama-factory njengoma sasidlakho kontuthu ziyathunqa kuthinithini konke lokho yakuzalandela sibe yi-manufacturing nation nxa ilizwe lona ngokwalo selinothile umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane which is not okay nxa kufika lelo langa niyabona abantu abaningi bebuyele ekhaya ngoba ukuphile sikuphile emazweni ngama-sacrifices kubuhlungu angeke ukudefinele omunye umuntu ongekho kikho akuzwisise kwesinye isikhathi
lo ngumnumzana Malvin Nyoni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esedolobheni le-Indianapolis khona ngapha eMelika. Izakhamizi zakobulawayo zihlangene lomphathintambo wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube ziveza ukuthukuthela kwazo ngokungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokufundiswa umsebenzi kwalabo abadinga ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo Central Hospital ezinganikezi ithuba abadabuka esigabeni seMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthi baxoxisane lomphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube bemchasisela obuhlungu ababuzwayo ngokuvalelwa kwabantwana bendawo phandle.
Si bela imeeting lo minister ebesikuhambela khona lapha izinto ezimbili eziqakathekileyo into yokuqala i-recruitment abayenzayo empilo yamanesi into leyo ayizange iphathe abantu bakobulawayo abantu bemathepeland and part of Midlands ngoba i-recruitment le institute bathathe abantwana bakulesi sigaba buya abantwana from Harare into endala lihlala sikhala ngayo ukuthi hayi bo lathi silabantwana abafundileyo lapha abadinga imisebenzi kanti kungani abantwana balapha emathepeland bengaqatshwa then uminister laye uyakhala uthi into le seke wakhuluma ngayo kakhulu ekhuluma lomsekeli kamongameli ubaba Mohati.
Udlamini uqhubeke ethi akula sidingeko sokuba unkosikazi Ncube azihluphe kakhulu ngokudinga amacebo okulungisisa lolu dubo khona kulomthetho wombuso wezabelo owe devolution of power.
Njalo uzakhuluma lo president kwinsuku lezi ezizayo ngodaba lonalolu. Ukhangele ukuthi uzathola impendo egcweleyo evela ku upresident. Singathi kwakhathesa kulanto esiyibonayo yenzakeleyo ngoba lapha zakhuluma khona lo president asikwazi ukuthi uzaphumelela, upresident uzakuzwisisa ngoba thina okungani kuyasitshaya ukuthi sile devolution of power lapha elizweni lakithi. Kanti nxa ukhona uzayokhuluma lo president kanti ipolicy ikhona, sizathi every time nxa kusonakala izinto sithi siya kupresident. Siya kupresident. Kanti ipolicy antifuzi ibe yinto nje oyiretrievayo emadlowini. Uyilandeli njalo.
Unkosikazi Ncube ukhangelelwe ukudlulisela phambili izikhalazo zabantu bakobulawayo emhlanganweni akhangelelwe ukuwenza lo mongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa ngolwesihlanu kuyona le iviki ngodaba lwezibhedlela. Unkosikazi Ncube walile ukukhuluma lentatheli izindaba yeStudio 7 ethi ulomhlangano leJoint Operation Command. Ukunganikwa amathuba kwabantwana besigaba empilo Central Hospital kanye lezinye izibhedlela zikahulumende edolobheni lakobulawayo sekuchiye iningi labantu likhathazekile besithi okubuhlungu yikuthi akwenzakali lapha kuphela kodwa nasemakolitshini anjengokufundela ububalisi abathi bangaqeda lapho bathunyelwe ukuyasebenzela emaphandleni endaweni abangakhulumi ulimi lwalezo ndawo. Kusenjalo ukuxotshwa kwabodokotela asebenenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi nguhulumende izolo kuqhelise udubo olubhekane lempilo hospital lezinye izibhedlela zakobulawayo ebezivele zisebenza nzima njalo sekucaphule iningi labantu. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi kuyabazwisa ubuhlungu ukuxotshwa kwabodokotela.
Kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Odokotela nxa bengaxotshwa kambe abantu bazokufa phezu kokufa okungaka okukhona emhlabeni. Akusiphathi. Yiko kwenza nje lakathesi ubone sisizwa ubuhlungu abantwana laba abathethwe bevela eHarare. Siyakwazi ukuthi labo beqeda abazi kuba khona la bazohanjiswa khona lezindaweni zakibo kumbe ngapi. Lapha sizosala abantu besifa. Sibuhlungu ngakho, sifisela abantwana balapha kurijini nali bathathwe bangene ukuze sithole ukuphila lathi. Labo bathole ukuphila ngoba sithwele nzima ngabantwana bayahlupheka.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ncube uvumelane lomlalazi ethi ukuxotshwa kwabodokotela kufana lombhuqazwe.
Ukuxotshwa kwabodokotela kimi sibili kuyinto ebuhlungu. Kimi mina ngingakubiza ngesikhiwa ukuthiwa yi-genocide. Umuntu obaxotshile usekhoze ukuthiwa yi-genocide. Ngoba nxa uzaxotsha amadokotela kunje kathesi abantu bayalamba, ilanga liyatshisa, imikhuhlane ibhahile, abantu bagijiniselwe ezibhedlela, ezibhedlela kusela amadokotela, abantu bayafa. So lithi thina siphile sithini nxa bexotsha amadokotela. Ngenxa yokuthi bona bafuna ukuthi bafake imali ezikhwameni zabo, behlule ukuthi belungisise umumo ohlupha abantu. At the end of the day, we funa ukuvotelwa ngabantu, abantu bangkhona ababulalayo. So lapha it's an indirect way of killing abantu rather than using a weapon, but they are using ingqondo ukubulala abantu.
Isimo asimanga kahle ezibhedlela sempilo lase UBH. Abantu abaningi babuyiselwa emakhaya bengatholanga usizo lokwelatshwa, bedane okwamagama bengasakwazi ukuthi bazaluthola ngapi usizo. Izibhedlela ezizimeleyo zibiza imali eningi, kumbe sifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika elingatholwa ngabaningi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekungamaviki amathathu kulokutshengisela kwele-Lebanon, abantu besola umbuso okhona ukungasebenzi kuhle kwenkokheli yengatsha zikahulumende ephatheke kunkohlakalo kanye lamankampani kahulumende. Abatshengiselayo sebeqhelise lokhu ukutshengisela besiyahlala emabhanga lasemahofisini engatsha zikahulumende lakumankampani athile alobudlelwano lohulumende. unobhala wegatsha lezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state uMike Pompeo usesukume elubhekise kwele-Germany kuhambo lokuyamanyana labantu balelo lizwe ukunanza iminyaka engamachumi amathathu kwabhidlizwa umduli owawusehlukanisa ele-Germany owe-Berlin Wall. Umculo abantwana iBlack Mambazo icula kamnandi lapho nxa lisabakhumbula ke uJoseph Shabalala, uThulani Thamsanqa, loSibongiseni Shabalala, uLomsizi, uAlbert Mazibuko, loAbednico Mazibuko, loSabelo Mthembo, loMfana futhi Dlamini. Kodwa bayatshintsha-tshintsha phela sekulabanye, abanye baphuma abanye bayangena. Themba liwukholisile lowo mculo olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.